Iqembu lesweden linqobele eSwitzerland nge-1 kanyani njalo lihlehlelwe ngu-Emil Forsberg nesandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu lesweden selilinde ukungqikelana nelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku kwisigaba se-semifinal. Isigaba esilandelayo somncintiswano siqala ngolwesihlanu lapho iqembu leFrance lizadlala khona lele-Uruguay ngehola lesine emini yantambama, kuthi ebusuku ngehola le-9:30 kuzadlala iqembu leBrazil lele-Belgium. Ngomgqibelo emdlalweni wokuqala uzadlala iqembu leSweden lelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku, kuthi emdlalweni wesibili kuzadlala iqembu leRussia lele-Croatia. Imidlalo ye-semifinal izakuba khona ngeviki yezayo ngolwesibili langolwesithathu. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-rugby lizithwele selibhakane loduko lokulala ezitaladini zelizwe laseTunisia, lapho liyidlala khona leqembu elimela ilizwe lakhonale ngemva kokuba lifakwe ehoteleni engacaciyo. Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba kungcono ukuba lilale esitaladini kulokuba lilale kulelo hotela, njalo lokhu kuze ngemva kokuba like lalindiswa kwesikhathi eside ekufikeni kwalo elizweni leTunisia, kuthiwa kumele likhokhe imali zamavisa. Umphathintambo wezemidlalo kweleZimbabwe uGazimbe Gazimbe ukhiphe umbiko esithi akusumlando wogatsha lwakhe ukunakekela iqembu leli kungihambo zalo, kodwa kungumlando welizwe leTunisia ukuphatha kuhle izivakatshi zalo njengalokhu abeZimbabwe abakwenza ngesikhathi abeTunisia bevakashele kuleli. Olandela ezemidlalo uCatherine Dube uthi loba kuyabe kumele abelizwe elivakatshelwe ngamaqembu akweleZimbabwe kuwanakekele, kuyaziwa vele ukuba kulamanye amazwe angaphathi kuhle izivakatshi, njalo kumele abeZimbabwe behlale bekulindele lokho.
Wethusa ukuthi i-team elizwe ilale phandle estradeni, lathi as a country kumele sibe loplan B ngoba ama-countries awe-North Africa kakwanisa ukunakekela amanye ama-countries.
Iqembu leZimbabwe leTunisia aphatheke kwimidlalo ye-Africa Rugby Gold Cup okungumncintiswano wokudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Africa, okuyilo njalo lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele-Japan ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni imiklomelo, ukuthi eleTunisia lisendaweni yesithupha. Imele yesitube 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.